abantu base Zimbabwe abaqhamuka eZimbabwe sebesabile intilo yabo kathesi ngendaba ihamba hambayo kumaphephandaba se internet ukuthi kusuka ngokubanjwa kwabo laba abangela amapassport of which iningi labantu elivela eZimbabwe linawo amapassport. So abantu belokhu besaba abakhululekanga.
Sizwa kuthiwa sokulembiko eminingi etshiyeneyo ekhuluma ngokubana kungaqhamuka udlakela, kodwa amapholisa ayilandula limbiko. Like layizwa yini leni?
Ye, sizwile njalo Olivia eJohannesburg. Sibone kula mapholisa amaningi lama amadikaza amapholisa lawana. So abantu vele sebesaba, basawazi ukuthi amapholisa afuna ukuba protector kumbe ukubabamba. So umuntu wonke olokhu esaba akula qiniso ukuthi kuzowenzakalani. Ikhona i-movement ethi yona ifuna ukuthi abantu abangela amaphepha babanje babuyele ekhaya. Ungabafonela bayavuma sibili ukuthi hayi i-operation izoba khona kuqalisa mhlaka 24, kodwa sisazama ukuba ingeja ukuthi kungabe lodlakela.
Manje izizalwane zeZimbabwe zikhona yini eseze sesaba ukuthi sezingabuyela ekhaya?
Hayi ukubuyela ekhaya kutho ukuthi abantu basaba ukubuyela ekhaya kakhulu, but basabela impilo yabo ukuthi kuprocess yangikhona yona leyo yokuthi uyabobanjwa ngumuntu ongela ongatrenwanga ukuthi mawubambe umuntu kufanele kube njani. Njalo uyakhumbula ukuthi kukhe kwaba le xenophobia la eSouth Africa. Abantu bafa bachiswa kwayenziwa izinto eziningi. So abantu vele basaba ukuthi kuzogcina so kufanana nomnyaka lowana owayenzwa i-xenophobia.